Ekhuluma kulomhlangano umkhokheli walelivandla umnumzana Mqondisi Moyo uthe bazaphuma ijumo kusukela kusasa bekhankasela ukuphuma ngaphansi kombuso welizwe leZimbabwe.
Siyabonga kakhulu, sinanzelela ukuthi idaba lethu asodabula uncane. Yikho sikhetha ukuqala sithola ama-signatures esizawa yenza thi 20,000 bese siwahambisa kunhlangothi zonke ezizokwenza le ndaba yakomthwakazi. Sizitshela ukuthi inyanga leyi siyaphela uMashi njengoba sinqala nje kusasa. After 31 days, 20,000 signatures silayo. Bese siqalisa-ke ukuyatshela umhlaba ukuthi hayi sesifuna ukuphuma eZimbabwe ngoba kuzabe kule evidence yokuthi abantu bakomthwakazi basayinile bathi befuna ilizwe labo.
Umnumzana Moyo wengezelele wathi badinga ama-signature abantu abafika 20,000 abayisibonelo senani labantu ababulawa ngesikhathi seGugurawundi abazawasa kwamanye amazwe bewazisa ngohlelo lwabo.
Sikhangelele ukuphethishina iZimbabwean government, sipethishine i-SADC, sipethishine i-African Union, sipethishine i-United Nations, sipethishine uQueen ngokwakhe njani, sipethishine i-Britain njengama-colonizers ethu, lamanye ama-neighboring countries akugcwele South Africa, Botswana ezi-individual countries.
Umqondisi wenhlelo webandla le-MRP umnumzana Patrick Mgcaba uthi lolu ludaba olumqoka njalo bazimisele ukuthi bazimele bodwa njengelizwe elikhululekileyo.
Lodaba luqakatheke kakhulu, sesizimisele ukuthi sizimele sisodwa njengelizwe elikhululekileyo. Sikhangele ukuthi amazwe omhlaba i-international lobbying izaba luhlelo oluzajoyina amanye amazwe e-Afrika akhululekileyo njengabo-Namibia, njengamazwe afana labo-Lesotho, amazwe afana labo-Botswana, sini lathi sizimele sisodwa.
Unkosikazi Sibongile Latifa Banda, umgcini sihlalo wabesifazana kubandla le-MRP uthi uhlelo lolu luzaletha inkululeko.
Silubona luqakathekile ngenxa yokubana luzasenza sikhululeke, kusenze sikhululeke kwamthwakazi. Ngoba sinazelela ukuthi kule mizamo eminingi ethile ezama ukuthi isincindezele singayi phambili, babuye bakhohlwe ukuba thina esikwenzayo asikuceli eHarare, thina sikucela eBrit, asikuceli futhi leBritain. Siyakudimanda because it was right, it is our right.
Isikhulumeli sabesifazana kubandla le-MRP unkosikazi Sithemba kuye Moyo uthi uyalusekela uhlelo lolu ngoba yibo abazwa ubuhlungu njalo bahlelwa ngesikhathi sombhuqazwe weGugurawundi.
Ipetishini le kungamongameli iqakathekile kakhulu, ikakhulu kithi sinabantu bakomthwakazi. Ilosizo kakhulu ngoba yithi esahlelwayo, yithi esabuzayo ubuhlungu. Kunje asilabazali, asilabomalume, asilabongogo. Yitho kumele thine sikhona siyisayine lipetition ngoba ikhulumela labo ababulawayo ngesikhathi seGugurawundi ukubana asithokozi ngalokho okwenzakalayo ngesikhathi seGugurawundi. Sibuhlungu futhi esikufunayo ukubana sithole ama-signatures angafika 20,000 ukwenzela ukuthi labo bantu abafaya bengakhulumanga namhlanje sibe yithi esibakhulumela ngokubasayinela ukubana siyalifuna ilizwe lethu, siyawufuna umthwakazi ngoba bafa befela ilizwe labo. Thina so esikhona esiphilayo sifuna ukugcwalisisa injongo yabo abafa bengayigcwalisisa. Ngo
ibandla leMthwakazi Republic Party lenelise ukuthola ama-signature edlula 500 njalo lithi lizangena kuzo zonke iziqinti ezikomthwakazi lasenkabazwe lidinga usekelo ukuze liyekwazisa amazwe omhlaba ngesinqumo elisithetheyo njengoba umbuso okhona elizweni ulobandlululo locuku. Ngimele iStudio 7 wobulawayo eChabalala Hall, ngingu-Anastasia Ndlovu.